Iningi lithi ukutshengisela lokho bengenasizathu esiqinileyo njalo yokuthanda ukuzibonakalisa kwenkokheli zalo umanyano. Umnumzana Mehlule Mpala usula umanyano we-MDC Alliance.
Idemo ye-MDC ayisizi lutho, is too late. Babengakusukela ngo-2013 kwakumele balungise enforce election reforms eParliament. Bona bakholisa ama-allowance lama-4x4 bazithulela. Lokhu abakwenzayo is wasting time njalo yikumosha isikhathi. Akulanto etshintshayo namadlwane nje. Sebencedisa izanu ukuthi ibuyele esikhundleni.
Umnumzana Buthelezi Mpofu uyagcizelela.
It's less than 2 months madoda ukuthi kube lokhetho khona sebebanga umsindo. Now, who is going to take them serious? Mina ngiyimemba ye-MDC kodwa ngiyabona ukuthi i-MDC Alliance ijikiwe izanu. Uthiwangela siyamkhumbula, akula niks ukujamisa la.
Umnumzana Thabane Dube uvumelana nalo ukutshengisela okwenzakeleyo.
Mina ngithi lanxa amademo la enziwe late akuna akufani. Bazethuka abantu bezanu. Alliance yenziwe kuhle ngokuyangena ezekhe batshele iqiniso. Kufuneka more of these demos until izanu ihambe siqathele ngapho.
UNkosazana Mini Mathingura ngumlandeli omkhulu webandla le-MDC.
Mina ngatsho ngathi nxa ama-reforms engenziwanga vele angiyi ekhaya ukuyavota ngoba izanu iyabuyela embusweni. MDC very useless party and ngeke baphinde bavuse futhi. 30 July uMnangagwa uyabe evusa futhi.
Kusobala ukuthi izizalwane zeZimbabwe ebezilesifiso sokuya ekhaya ukuyavota zithi ngeke ziyevota ngoba akusoze kube lenguquko njalo yikumosha imali lesikhathi. Bathi umbuso kamongameli Mnangagwa uzaqhubela phambili ngoba amabandla aphikisayo awukazi akwenzayo. Imele isifiso 7 eLondon, igama lami nguEzra Chisa Sibani.